VOA Ndebele.
Ngalibuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingaba imqotho na?
Abarejista khona ukuthi izethekeli zilale khona lalaba abalezindawo ezithengisa ukudla, yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence dena bebalungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair. So balahlekelwe sibili, kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa, abanye besikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, ama-church amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela isetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na, kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwele-Bhilitane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. EleZimbabwe belithumezela igazi kwele-South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli. Kwaze kwathi ngenyanga kaZibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala elegcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni athiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane sele-Bhilitane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi eleMelika lithi aliyifuni indlela isetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olweMelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacathengelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu. Owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyakwamukela khona lokho ebezasiphathela i-corona abantu abazabuya-ke lapha-ke kobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo-ke nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke ke belanda independence bebezabuya le-corona bevela ezindaweni zabo. Sithi thina hhayi kube linyathelo eliqondelelo nalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu, abaningi bese beqalisile kulungisela izitende zabo e-trade fair, abanye bese beqalisile-ke ukuda impahla abazwana njengisa iphepse konke lokho ke akusasebenzi ukuthi imali yasebeyilahlile ke ayasoze bayisebenzisa ngoba iphepse ingasoze ibe khona kodwa ke ngomumo okhona iqiniswe ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akulamithi kabe nelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi ke hayi kumiswe ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade ngoba kuzavela abantu abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo bevela emazweni akhatshana sinanzelele kamazwe e-Asia abanjengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu keZimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona-ke corona leyo mbona ngani hhayi ngatheleleli liqondile sibili
umkhosi we-independence celebrations
ya umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo ke abarentisa khona ukuthi izethekeli zilale khona lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence day nabe balungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo singayithola leyo mali kodwa-ke kube lokulahlekela-ke izimpilo kwabantu abaningi obulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi-ke zimisele zonhlelo lanxanje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa-ke hayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuningi-ningi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele lokungekho okunye abokumele akwenze kumba kutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine sekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyoqalilesi kubona okuqalisa eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imputhano yabantu abaningi laye-ke wasesithi ngcono akope kuyangene khona lapho
lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, iZITF, kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele licutshelwe kobulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kuningi okusamele kwenziwe ukwenqabela umkhuhlane lo wona osusabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye bethikholwa kubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo. Ama-church amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sibili mbona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano yinto enhle eqondileyo.
Seliza khonza njani pho? Liza luphatha njani lolu daba?
Engikwaziyo ukuthi amabandla amaningi yebo kuhamba abantu abalapho kumakhala ekhukhwini abaningi, kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp fula kubo ama-S M S labo abakhona kulabo makhala ekhukhwini, ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo baba balutshwane. Kodwa-ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhala ekhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile. Singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyingobuningi babantu, kuya ngenhliziyo yomuntu, ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lonkulunkulu wakhe. Ngakho ngibone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zonalezo, bekhuthaza nalaba abanelisayo ngabomakhalekhukhwini, njengoba ngisitsho, njengoba sisenza nje okwakhathesi.
Amanyathelo kahulumende la libona sanela yini? Lingathi ayasivikela isizwe?
Kangazi ukuthi angenela yini, njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le. Lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo? Silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasitshaya? Kanti njalo abanye bethibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela kusabalala komkhuhlane lo. Lapho kuba nzima kakhulu nkomo bana uhulumende wakhe ukuthi uyakhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho. Siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi ingxa yabantu bangavikeleka, kodwa hhayi asiboni yebo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu bezele okulalokhu. Kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engxevele sekungenile, ngoba lolwazi lolutshwane lobasebantwini uzawuzothwaye omunye impilo wobulawayo, omunye efolosi, omunye eHarare, kwaze kwaqedakala. Uyena usephongulandela ngombono wami okwenziwa ngamanye amazwe labomakhelwane. Leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona. Kodwa-ke uhulumende wakithi ube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka into njengezambatho zokugqoka lalokho okufaka emakhaleni lani lani, kambe kuza kuba khona yini? Ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane, kumele kwenziwe indlela yokunqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona. Hayi lapho kulukhona bonakala ukuthi uphuzaphuzile.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni le-Plumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Amon Murwira, ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, ongezwa kuhle emzimbeni, usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya-ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kulilayezelo elithumezela lona ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lenzeke imilayezelo yenu ibe mfitshane ingaze abamide, njalo lingathuki, likhulume kuhle, silikhulume lisakha. Siyabonga.
Zali banani basakazi be Studio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kogoma kwama village kondolwani ward 9 bakhulela Plumtree uLilima West. Ya ngiyazi izindaba ezikhulunywa lapha uyinto balulekile udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye ukuthi udriver ebeseqala ukuhambeni kabantu amatshintshi ebalana lamatshintshi khonoko kudala ingozi kakhulu isikhathi esiningi uthola udriver sebhikisana lo muntu ogibela iteksi. Hhayi mina uwindi ngiyathi awuluright. Ngibuye futhi ngithi umama lwana okhuluma izolo laphana i-coronavirus isijeziso samazwe aphetsheya o-America. Hayi umama lo uyehlisa isikhundla sabo isithunzi sabomama ngoba kafanelanga akhulume kanjalo. Yiko lapho besuke umama betiko labathathelwa phansi. Afanelanga umama lo mpela kalulunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa ethusi. Hayi umama lo hayi ayengakhulumi kanjalo siyaxolisa mpela hayi uma ngikhulume kabi kodwa hayi ungani mina ngibona ngani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi basakazi linjani ntungamile inkomo sithandekile Chris Gande ayithi nasiyaphila manje nasiyaphila. Hey sithanda ngithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane coronavirus lo. Eish hayi khona kathi na vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina street eChina bona babedlela nomalulwane kambe bengadla izinanakazane into ezingadliwa bheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane kathesi uhlasela leveni lombani. Hayi bantu bakethi yazi laba abantu asazi ukuthi kathi ngabantu abanjani mani kangela nto waqala ngakhathana le but okwamanje sokhona abosulunguzile i-Africa khona. Eish ngithanda futhi ukubuya mphawula lo mbethwa mkhochi mchunguri mbethwa mbani mama lo mane yazini ukucabanga ingqwebe kosicabangela kwesinye isikhathi engatheni ama esidle esutha le moli yakhe elo sizo lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe ekompuluzela abantwana bezimbabwe. Ngithi thina abantwana bezimbabwe safaka kusenesiyana isikhundla namhlanje sithi i-America bafake bajezwa ngoba bafakele izimbabwe ama-sanction ebekukhula mane ngumuntu omdala mane bekukhula. Ngibe sengicela la kuyena lo abantu ngupresident uMnangagwa siyazi ukuthi ngo-April kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokuthina kuthiwa kuyavuthwana sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane khanye nganawelapheki singaphela ezimbabwe. Lo okhulumayo ngolupahla phansi khona le ndaweni yasemagosini but okwamanje Habron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi beStudio 7. Ngida uNkulunkulu engangenela mani. IZimbabwe iphephe lamanye amazwe uNkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7 lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk. Bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-Dr. Irand yilo ebelizosiza ukwenzeka ukuthi abantu iZimbabwe ivuke phakathi. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi abanye bathenga ngama-US dollar uyabona ukuthi bacabanisa abantu abantwana bomuntu ekhaya eliwa. So manje inkinga yokuthi abantu bezano ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izano ungayibona ukuthi siyehlulekile icela iSouth Africa ukuthi hayi South Africa sicela usiphe irand lakho usifundise lokubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela abahle bakaStudio 7 abasebenza abahle bakaStudio 7 themba niyaphila la ikhona khona lapho ngasemelika. Ye lo okhulumayo umntwana enhlabathi bagwena ukhuluma naye eJoni osenhliziyweni hamba kithi mina engukhulumayo njalo engikushoyo enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia kakhulu abangamthwakazi ngangivumela lize lakithi bakithi mambhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambile. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamadoda lawana khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi esenza imikhuba eshiyeneyo ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment mina ngibabona nje beyisigila mkhulu. Ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngami behlangane nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke kakhulu i-opposition eyopoza ngokuqinileyo efana naleyo aba-DNC. ngihlale ngoba ngikuthokaza nabo zapho uhlale phansi nyawo dala ya njengamadoda yabona amadoda amautoxe emakhaya njengoba nje lesinto sakithi siyakusho phela ukuthi bathokehlula amadoda kuyabhikwa laphana ngithi nje ezimbabwe sobehluke ukuthi kuthiwa izani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi into eyenzayo into ekhona ukuthi basebenzele ezikhwameni zabo yikho mna bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane inabo behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilunge first thing basekhuluma ngasemzini ekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma behamba unankakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni iphapha noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani fike ikhulume ukuthi hhayi icela ama-investors wabe azo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi, siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu kuFacebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Ukwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kweMelika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezivalisa iFlorida, iIllinois leArizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni leTexas ngapha kweMelika.
Hayi, lokho nje mina ngokubona kwami sekuyikuphongwenza okukaBernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinda afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana. Sesingathi siyasabela ukuthi akakusela lutho azaphinda lwenze besiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-democracy esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe, angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yinomini yama-democrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane loTrump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi uTrump kule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden nxa sokufika lapha khonoko kungumkhuhlane kumthayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade eshakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo lelo khadi le-economy zelikhanya selikhade selingaphansi esikhwameni, ya kangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokheli ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa lobathiweni mbathiweni kodwa ukuza kwehlula khona phambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezoefanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi, kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota uGorbachev.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika edolobheni leTexas ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Mnandi ingoma kaMaster KG Jerusalem ayisidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa ke kuFacebook hatshi asisadibani njalo kunsukwana ezilandelayo siyaba sidibana nje emoyeni eredweni hayi siyadi ukuxolisa kakhulu ngalokho kodwa ke ye indaba zizaqhubeka lizizwa khonapho emsakazweni wenu we Studio 7 libe losuku oluhle igama ngu Chris Gandhi.